Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Janis Luandaba, Olamgela in Sarazoni, West Studio 7, Molosine, Mshazi 28 in Fufu 2021, Chris Gande, Endavenize to Lamplange, Ivan Lalim Twagas Republic Party, Linigeze is Pataman Laza United Nations Ukwalo, Olulez Kalazo, Zeba and Laz Balisa, Uzubusa West Kabas and Twagas, Kuni, Lotaba, Lokura Wundi.
Sizokala ukulopa amazwe omhlaba siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe kanti futhi njalo siphakamisa lo daba lombhuqazwe.
Abasekeli bebandla lezwana uPF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla leMDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo.
Bathi ukuthi izana uPF ifakeke abantu abale mawipona chene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni.
Inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Republic Party linikeze iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezibalisa ufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurawundi. Abantu abaningi kakhulu bafole ezitaladeni zePretoria besiya emahofisini la behlabela ingoma ezihaya ubuthwakazi bafika phandle kwamahofisi eUnited Nations lapho umkhokheli weMRP uMnumzana Mqondisi Moyo ayethule khona amazwi akhe ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bephakamisa ilizwi lesigaba seMandebeleni andubana benikeze iziphathamandla zeUnited Nations ugwalo lwabo. Sixoxe lo moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Niyabonga babu Chris Gande, linjani labalaleli. Uhlelo lwethu luhambe kahle kakhulu namhlanje lapha kade siyetshengisela khona emahofisini e-United Nations ePretoria khonapha kule South Africa. Sihambisa i-petition yethu elikhuluma ngokuthi sesicela inhlanganiso ezinjengamazwe e-United Nations angenele udaba lwethu lwe-self-determination. Udaba lolu luhambe kuhle kakhulu njalo siyabonga ukuthi ama-officials e-United Nations asamukele kahle kakhulu kanti labantu bethu bebezile ngobuningi. Yonke into yahamba ngendlela ekade silele ngayo okubonisileyo ngempela ukuthi abantu bakithi nxa singaziqoqa sizihlele inkululeko yethu izabuya kungekudala. Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu bethu bagcwele kulolele South Africa lakwamanye amazwe kodwa siyabonga ukuthi imeseji yethu ihambile ukuthi sazise amazwe omhlaba ukuthi sesifuna ukuzikhulula siphume elizweni leZimbabwe.
Manje ngemva kokwethula elikwethulileyo khona ngale emahofisini e-United Nations kuyini eselikukhangelele? Likhangelele ukuthi lizaphiwa na impendulo?
Sikhangelele sibili ukuthi impendulo sizoyiphiwa ngoba obemele i-United Nations u-officer u-Isaac Letwaba usithembisile ukuthi ke incwadi yethu iza kuyafika khona le phezulu kwabayibo abakhangelele ngendaba eziphathelane lalezi ekade sizethula kibo wasithembisa ukuthi ke impendulo yethu ingabuya kungekudala. Okuyinto yokuqala mhlawumbe esithe siyenze siyimfakazi Republic Party ukuthi sithuthukise kumbe senyukise udaba lwethu le-international lobbying. Ngoba lonyaka kungasodaba lwe-COVID-19 sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba, siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe, kanti futhi njalo siphakamisa lodaba lombhuqazwe, udaba lwe-genocide. Ngoba sinanzelela ukuthi udaba lwakithi alukakhulunywa ngabanikazi. Kungakho-ke kathesi sikhuphula izinga sosithi sesifuna ukuthi umhlaba ungenele ube involved edabeni lwasemathebeleland lemidlenzi esithi yimthwakazi. Sinanzelela ukuthi amazwe lawa ahlanganiswa ngo-1923 kungelasivumelwano samandlebele labantu esishoneni. Kungakho ngokunjalo lasekhaya khona ngale sibhizi siyasebenza siyezabelweni singena sishumayeza abantu bakithi ngevangeli le-self-determination ukuze lalapho nxa sikhuluma lo mhlaba babone ukuthi ngempela abantu silabo.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Abasekeli bebandla leZANU-PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla leMDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo. UJamisa ungene kulesi sigaba ekhulumisana lenkokheli yomphakathi kunye loZulu Mathupha. Imfanekiso esiyithunyelweyo itshengisa abantu abaningi kakhulu beminyana befuna ukumbona. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance, umnumzana Gift Ostalo Sesiziba, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ubehlangana ke lezinduna labantu bemaleaders emacommunity labantu abachile, abantu abachiyeneyo ke endaweni ezintathu eWurungwe, eKaroi, laseMagunje. Okokuqala ukuthi ke sihambe kulezi ndawo ukwaqhuba umsebenzi wethu, andakula ke okumise umsebenzi despite ukuthi ZANU-PF ifake ke abantu abale mawipona chene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto esichineyo, more than 10 izimota ke ezi-Central Intelligence ebezifaki ukubana ke zimise uhlelo lethu. Kodwa ke izizukulwane zeZimbabwe labantu bonke jikelele bazimanyane bonke ukubana uhlelo lethu luye phambili, njalo kungabi lo muntu ongamisa ke ama-program ethu.
Ukhangelelwe ukuthi uzakuya ngaphi umongameli?
Zaya ke lapho esingakangeni khona emashonaland west, so sizaziswa ke ekuseni ukubana hayi namhla sihamba lapha lalapha. Kodwa ke ngikwazi ukubana siyaqhubekela phambili ngohlelo lethu ukubana ke siye ezindaweni ezisemaphandleni ukuze sihlanganele labantu bonke abaqhakathekileyo kundaba yokuthi kube lomanyano yenguquko yelizwe.
Umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Inhlanganiso yamatitshala eZimtha ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende wanquma ukuba kusukela ekuqaleni kwayonale inyanga zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga amajekiseni omabili e-COVID-19 zingayi emsebenzini. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimtha, umnumzana Richard Gundane, utshele iStudio 7 ukuthi abasoze bavumele uhulumende ukuthi axotshe ngitsholo yedwa umbalisi ongahlatshwanga lijekiseni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kayisoze ivumele ukuthi ababalisi baxotshwe umsebenzi nxa siqondane ngendaba yokuhlatshwa ijekiseni le-vaccine. Into esikhuthazayo ukuthi ababalisi bonke kumele ukuthi bahambe bayahlatshwa ijekiseni le-vaccination. Yikukhuthaza lokhu, ngesikhiwa sikhuluma nge-encouragement, ukuthi kuqakathekile ukuthi ababalisi bonke bahambe bayehlatshwa. Kodwa-ke into eyaziwayo ukuthi abanye balama medical conditions achiyanayo. Leyo into ithina sikhona ukuthi simelele ababalisa abanjalo ukwenzela ukuthi kungasoze kwaba nokuhlukuluzwa kumbe kwabe sokugcina sokusetshenziswa impamba ngamandla ukuthi umuntu ayehlatshwa kumbe njalo umuntu agcine sesesaba sesiyehlatshwa against recommendations from the doctor. Hayi, lokho kawumelanga ukuthi kube njalo. So thina njengenhlanganiso siyabe sirepresenta ababalisi bonke wenzela ukuthi kungasoze kwaba lo muntu oyedwa ozagcina sekuthiwa sexotshwa umsebenzi kumbe imali kayisabuyi. Hayi, lokho nxa sikukhangeleka kusoze kwenzakale. Yiwumsebenzi wethu ukuthi sivikele khonokho ukuthi kwenzakale.
Umnumzana Richard Gundane ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ezimtha. Izakhamizi zemganwini kobulawayo zikhala ngokucithwa mahlayana kwamandla kagetsi kuleli lokitshi. Inhlanganiso emela izakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association ithi okudanisayo ikuthi inkampani yezisa ayilahlelo lokwazisa uzulu ukuthi izacitsha nini amagetsi lokuthi azaphenduka nini. Lanxa nje udubo lokusilela kwamagetsi solunganeno, izesa iyacitsha njalo nje endaweni ezithiyeneyo ukuze iwalondoloze. Kodwa kwesinye isikhathi acitsha ngoba imitshina ingasebenzi kuhle, kuntshontshwe ama-transformer lencingo zawo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla sekulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Udubo lokusweleka kwamandla kagetsi elokitshini lemganwini asiyonto eqalisayo. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo siyasibabikele abantu bezesa bathembise ukuthi bazahamba baye kulungisisa khonoko. Ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kubangelwa ukuthi kuyabe kulezinto bona abazenzayo khona ngale abezesa emganwini.
Udubo lolu lusemganwini kuphela yini? Kwamanye amalokitshi akhona amagetsi.
Amalokitshi amaningi ahlangana lodubo olufana nalolu olomganweni. Ungakhangela indawo enjengeHillside sokulesikhathi eside bekhala ngokuthi amagetsi logacitshayo abalawo kwezinyanga phose ezimbili. Ukuhambe futhi endaweni enjengabomakhandeni lapho bayakhala ngendaba efana nayo. Le mganweni layo kuyophumula south khona phana lapho uyafica ukuthi kuyahlala isikhathi izindawo ezithize zicitshelwa lazo amagetsi. Kodwa esuka sikunanzele ukuthi kuyachiyana ukucitshwa kwamagetsi lokhu. Ezinye kuyake kuthe kwalahle kwalahleka umbane kumbe kwalahleka amandla kagetsi ngenxa yokuthi kuyabe kube lama faults athile ayenzakeleyo, mhlawumbe ebangelwe ngumoya kumbe mhlawumbe ebangelwe ukuthi intambo zitshontshiwe. Ungathatha umzekeliso owendawo enjenge-North End, amagetsi khona ngale ziningi indawo ezike zahlala zingelawo. Ukhangele izindawo enjengeHillside engingayibalisa lakho uzafika ukuthi sokulesikhathi amagetsi engekho ngenxa yokuthi kuyabe kuthe kwaba lama faults athize kumbe ukuqambuka kwentambo okwenzakeleyo kumbe ukudubuka kwezitsho okwenzakeleyo. Sibe siba lezindawo ezinjengabophumula south ukuthi amagetsi abe hambile ngenxa yokuthi kuyabe kulokunye yona izese kwenzayo ezigabeni khonaphona kodwa ingasatshela abantu ukuthi izachitha amagetsi ngesikhathi esithize. Abantu nxa bebona kungela amagetsi ezindlini zabo bazitshele ukuthi ugetsi uhambile ngenxa ye-load shedding, kukanti bona begesa yibo abaye besebenza babe sebecitha amagetsi lawo mahlayana.
Izesa ingazisa abantu uhlelo lokucitshwa lokulayithwa kwamagetsi kungaphathiswa njani lokho?
Sihlala sibakhuthaza abezesa ukuthi njenge-service provider kabaxoxisane labantu ngaso sonke isikhathi. Nxa kuyukuthi kulohlupho lokuthi kube khona umonakalo ngentambo zegetsi kumbe ngezitishi zikagetsi, kabaxoxisane lezakhamizi zihlale zikwazi ukuthi kulodubo olunje. Nxa kuyukuthi bazathatha amandla kagetsi kuyibo abafisa ukuthi bawathathe lakho ngokunjalo kusana lezakhamizi ukuze izakhamizi bekwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokule load shedding akuphume i-timetable ngoluhlu oluqondileyo oluzakwenza ukuthi abantu benelise ukuplana kumbe ukuhlela izinhlelo zabo zokuthi bazasebenzisa sikhathi bani lawo magetsi. Nxa ihamba ngesikhathi esithize benelise ukuthi balungisisa abafuna ukulungisisa igetsi esesekhona. Ukuba le-timetable kuyancedisa ngoba izakhamizi zizabe zikwazi ukuthi ngesikhathi esinje igetsi iyabe ikhona labo bahlela inhlelo zabo ngesikhathi esinje ziyabi ngekho la kuvenyele sokuhlela inhlelo zabo khona kana sala sokukhuthaza kodwa ke sikunanzela ukuthi uzivesa nxa simqathanisa lo BCC akufanani ngoku BCC uyabe khiphe I timetable yakhe e clear ukuthi amanzi azahamba ngalesi sikhathi abuye ngalesi sikhathi kodwa uzivesa ubona ngokuhamba kwegesi ukuthi hayi kade sebecijile ukuthi ubuya nini uyabe ungakwazi kwesinye isikhathi uyahamba 5 minutes aphenduke kugcina sokubulala ezinye impahla kwesinye isikhathi ahambila ngalonke so ngokunjalo ke siyakhuthaza njalo sala sikhuthaza ukuthi uzivesa kayiphume le timetable kumbuluhle lokuthi bazachithane nibalayitheni namagesi abo kwenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuvikela impahla zabo ezingalinyazwa ikuhamba lokuphenduka kagesi kumbe zibe kwazi ukuthi zizasebenzisa ugesi ngalesi sikhathi njalo balungiselele lokho abafuna ukusebenzisa ugesi.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Jalo zempilakahle lubika ukuba abantu abaningi ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabalithelelwe ezikolo kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulomuntu oyedwa oyiHarare obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abangamachumi adlula ithoba minembili 84 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi abangamachumi amabili lanhlanu 25 ngabathelelwe leli gciwane ezikolo zeManicaland abayithoba minembili 18 leMasingo abayisikhombisa 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba oluthi isithunywa seUnited Nations esisuke elizweni izolo sikhuthaze uhulumende ukuthi akhulumisane lenkokheli yezombusazwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umlisa odabuka eKwekwe waphosela ibhomba lebhedulo esitolo seChicken Inn eHarare kuncitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngoba ebonakala njengomuntu oyingozi emphakathini. UDouglas Chada utshele umantshi weHarare ukuthi waphosela leli bhomba eChicken Inn ngoba wayefuna ukwethusela amasela ayefuna ukumthathela imali yokutsekeza ayelayo esibambeni sakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sarbonani uTyo 7 yakubingelela undawana zonke lapho sisakaza ukufinyelela khona. Ngibonge kakhulu ukusizwa indaba mhlawumbe amalanga ekumakini. Sisenzela umsebenzi ube lula ukuthi sazi noma sekudeni okwenzakala ekhaya. Basakaza abahle njalo abathandekayo. Ngisicela ngisicela ngumhlalo ohlala endaweni esenyamendlovu khona isigaba laphana sizothiwa iMakhokhomba lapha abaningi basazi abahle. Yazi sinohlupho umsakazi laphana. Sengicela ukuthi mhlawumbe yo umhlonitshwa uobhedi umpofu lapha umdudla nguye owasisiza. Sizinkathazweni ngejojo ujojo lalikhona laselivuza thina singabantu abahluphekayo kule ndawo. Besicela ukuthi manje ijojo leyangasela amanzi singanamanzi linjalo lejojo. Besicela ukuthi mhlawumbe ma uwenza esibizele injini injini elapha ayisekho siwazi yaphi yatshuntshwa mhlawumbe ayisekho. Abantu bayahlupheka kakhulu laphana mhlonitshwa obhedibofu laphana baba. Sisicela ukuthi usisize kakhulu mhlawumbe ngamasola noma ngenjini eyinye endala mhlawumbe ma unako wakho usize singomakhelwane bakho laba siyakhala sizakhamuza simakhokhomba. Sicela usipone laphana musi siyahlupheka kakhulu. Uma siyazama uvume ngoba imali ayikho kodwa besicela senjwa mkhulu ukuthi mhlawumbe isisize kakhulu ngendaba yamanzi eMakhokhomba laphana iJojo lizocela ukuthi umoya lisikiwa phezulu lapha life siyesimuza kaningi kanti ke athi ungasiza kakhulu siyacela sicelela thina siza khamuzi kule ndawo sicela kakhulu sincongcozwa siyathemba ukuthi uyokusizwa. Ngiyabonga
amajono wahlabela
Oh,
Goli.
Ngiyabona.
Nembono nje impilo emthathu emine besithina on behalf of abakhokheli bethu sesina sikufake straight izikhalazo zikakha engizama ukukutsho ngokuthi indawo iyagula, indawo ikhula, umsebenzi uba mkhulu kodwa abakhokheli bethu umsebenzi wabo uba mshana. Sibe sina ngakuyenza maybe from the studio you can easily come uzibonele wedwa uzabona ukuthi no indawo yakho. Meaning as indawo yakhula sithi ngithembi amanzi echeshini lezemvelo nje uzazozibonela wedwa ukuthi no hayi lapha kuyanga kuyaphila. Ngamafitshane nakube kanjalo kusacela impendulo esikwakhe. Okokugcina within the community njengwanje isigaba siyakula evuli akathimu encane bayithi ihozo liyanjazi iyakula ebujama greener pastures abafana abancane injalo singabameleli na now why can't just come out like abafana we are eager to perform abafana they are eager to perform at any level so loko sikufaka ku ministry yamasport please give us inake ono siyabona
sanibonani balandeli besitif kuyahlupha owezandla niyashashi zenproblem bathi ezimbabwe i-critical condomi ezimbabwe kodwa kugijiswana ukusa kwamalanga abantu abadala besitshela amanga besabantwana into engalunganga kuthiwa abanye abantu kabafanelanga bekhampene be-free uchamisa abafanelanga be kanti sasilwela bani ngoba thina siya empini sasiyalwela abantwana bezimbabwe noma ngubani kathesa kusavunye sokufanele sitwe izandla kuze kube phakathi okuthi khona ngoba thina asinawe ama-powers okuba sibona babe siyalwela bona ukuthi babuse kuze kube phakathi singazi kuliqiniso selingakanani lelo ma kuba befakelwa ama-sanction besola ubuso wabo lokuthi bona fanele kuhlobo hodwa uqembu eliyodwa into engakulwayo engakuhlaba wona kuthiwe khona ngama-sanction ngama-sanctions anje manjani ngoba phela omunye lomunye umuntu fanele abelilungu ezimbabwe kodwa kayikho leyo nto bafuna ukuthi aluba kuthiwa akukhulunywe bona bazwakale ukuthi hhayi ngamasayinla asenza abantu basetheni amerika bafuna babuhlungu ngomnotho ngenotho leyo babeyihuqulu ezimbabwe bona bafuluzibafuni abafuni ukukhulunywa ngakho hhayi yama izimbabwe hhayi abantu abakayi azaphiwa abantu abayimbabwe
salubonani kustudio 7 okhulumayo ngujay moyo ngikwele South Africa ngicebisa labafowethu laba abafika ngapha egoli sebevuke ukungezwa kakhulu sebengenela abantu ngithi bafowethu yebo mali ngenela abantu lidinga imali yekelani ukurepha lidubula abantu khathi lingamasela njani lingaubomafundanini singalibambo yi-1 sizomthontisela iplastiki shuwa lizothi bomalume into eliyenzayo asiyithandi kuhamba lingenela abantu yebo lifuna ukuyekhaya kodwa yekelani ukutshontsha lize lihambe ligwaza abantu asike sekeleni bafowethu basekhaya hayi into eliyenza iyayangisa sizocatshisa ikhanda ngapha lina selisenza ukuganga kodwa ngale zimbabwe likwenze ngoba balirata yekelanini ngiyajabula le audio ma ingafunda labo bayizwa abantu laba bayenza ukuganga
Salibonani, ngiyalibingelela lonke abantu bezimbabwe ngibingelela bonke abase Europe abase Africa yonke abantu bezimbabwe ngiyalibingelela lonke labasiphathela loluhlelo lestudio 7 ngiyalibingelela mina namhlanje inkulumo yami engiyikhulumayo ngingumama weplant ngikhuluma ukubana umoya oyingcwele awungene ngaphakathi kwezinhliziyo zethu sonke bazali sikhangele ukubana izimbabwe yethu ingakhululeka njani ebugqilini obunje singayikhulula njani ngoba ingakhululwa yithi hayi ngomunye umuntu yikho bakithi mina ngikhuluma ngifaka uNkulunkulu ngoba nguye wadala zonke izinto ngaphansi komthunzi welanga njalo uNkulunkulu kahlulwa lutho noma ungayenzani uJehova kahlulwa lutho yikho ke ngithi asibeni lo mbono ngaphakathi kwenhliziyo zethu nangaphandle sikhangele umuntu ongasikhululela izimbabwe kuphela izimbabwe umuntu ongasikhululela yena ngisho kuma opposition party singakhulu ukukhuluma ukuthi ngifuna ukukhululelwa iBulawayo, ngifuna ukukhululelwa iPlumtree. Ngithi ukuthi sikhumbulele abantwana abezimbabwe abahluphekayo wonke, yikho engikukhulumayo. Siyamazi simkhangele ongakhulula izimbabwe. Siyekele ukubamba lapha nalapha nalapha nalapha. Kuza sisangathi uma kungakhululekanga izimbabwe. Uma izano ingaphumanga embusweni, kuza sisangathi uma ingaphumanga embusweni. Kuza yala lokho ekunje abantwana behlupheka besemazweni. Khumbulela umntwana ozalwa namhla, khumbulela umntwana ongafundiyo esikolo, khumbulela ukhumbule konke nje. Ngikhuluma ngiseMplumtree esikhalangeni, ukhumbule ledamu lethu lelana elemabhongane ukuthi ladabu kanini. Angifaki izinto eziningi, lingalungiswa. Lingalungiswa ngubani?
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Europe namuhla kumbe kusasa emhlanganweni etshiyeneyo ebalisa ukulondoloza ukugugudeka komkhathi climate change. UBiden uzasuka elizweni udaba loluhlu lwendleko zikahulumende ispending bill lungakalungisiswa. UBiden ufuna ukuthi izipatsha labo somabhizimisi abathola imali eningi babhadaliswe imithelo ethe xaxa ukuze kutholakale imali yokufeza inhlelo zakhe zokwakha amabholoho, imigwaqo lezakhiwo. Kulelinye ilunga lamademocrats, unkosikazi Kirsten Sinema osethekasekeli inyathelo lokubhadalisa abantu laba imithelo. Ngambe uBiden engaba esehluleka ukubusa na? Lo ngumbuzo esiwubuze umnumzana Muzobanzi Ncube owakuKapu esilobela ohlala ngapha eWashington DC.
Ya uyabona mnumzana Gandhi, ngendlela uMongameli Biden waphatha ngayo indlela yeteam letha amasotsha akithi from Afghanistan back, azange ayiphathe kuhle sibili indaba leyana, ngoba uyabona ukuthi into futhi yasuka yasimphambanisa kakhulu phezu kokuthi iteam letha amasotsha yakhe azange ibe organized ngendlela sibili eyacaca kuhle ukuthi khona kukhanye ukuthi abantu bonke okumele ukuthi bekhitshwe okokuqala amasotsha wonke ngakaphumi, wonke laba abantu ababencedisa ama-Americans nge-intelligence khona ngale loku-translator e-Afghanistan. Uyabona abantu bonke laba yibo bakumele ukuthi ngabakhitshwe kuqala, balungiselwa sibili kusesela amasotsha konke okuTaliban laba bengakabuyi, uyabo. So into yaphambaniseka futhi yikho khona ukuthi kwasoka ba le suicide bombing leyana eyagcina ibulala amanye amasotsha angu-11. So khona ukuyana uyakwazi ukuthi uBiden kwahle kwamphambanisa sibili kakhulu, ngoba uyabona ama-Americans kathanda ukuzwa kuthiwa amasotsha afile, and futhi amasotsha lana afela khona phana e-airport yangkhona naleyana okwakuthiwa khona kula masotsha vela ewagadileyo ukuthi khona abantu bagade izindege lezo. So ukuthi ngathi uzaluza, hayi lapho kusekhatshana kakhulu, ngoba okuyinto kwakhona, you know, bazinto zepolitics khathesi abese sikhohlwe ngakho.
Ke sikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus, siyabona ukuba naso kukhulunywa njalo ukuthi kungaba le ndingeko yokuthi abantu bahlatshwe enye njalo ijekiseni yesithathu. Ukubona njani lo?
Mnumzana Gande, igciwane leli ele COVID-19 libahile sibili umhlaba wonke nje jikelele, and lokho elibuya ngendlela ezehlukeneyo, njengoba sifuna futhi lakhona apha e-UK sesizothola sokulenye okuthiwa i-Delta Plus, uyabona. So into eyenzakalayo ukuthi amazwe amaningi avala ngokwehlukeneyo, ngoba amanye ayesaba kakhulu okwedlula amanye. And into esisenzakala kakhulu e-Asia ikuthi ama-companies amaningi e-Asia, lapho thina i-America e-order khona ama-supplies amaningi, ama-companies avalile, amanye avula. So uyabona sokwenza ukuthi khona ezinye izinto zangikhona sezibuya mbijana mbijana njalo sezidula, uyabo. So i-supply chain yesisuke yasiphambaniseka lapha ukuthi i-America isithola izinto eziphuza njalo futhi zithi sezifika sezidula. So kuthi kunje ama petrol njoba sifona sekhwelile le zinto ema restaurant lezitolo lapha into sezikhwelile because labo laba ba order abe ngabe business bafuna ukuthi benze iprofit so kumele bekhweze intengo zakhona.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngowako Kapu esilobela kodwa ehlala ngapha eWashington DC. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla leMthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ukufuna ukuzibusa kwesigaba seMthwakazi kunye nodaba lweGugurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeni sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.